Soko izika atisenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utano nokawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Linga lifuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-12 Mpalakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inani labalandeli bebandla le-CCC abathi amalunga edale lephalamende ebandlaleli kumele akhalale asuke kuleli dale liya liqonga.
Bakithi okuqakathekileyo ukuthi abalaleli kumbe ama-supporters kumbe amalunga ama-political parties babekwazi ukuthi i-politics ayisiyo yokukhalala. I-politics ayisiyo yokukhalala ngoba singena ku-politics sifuna utshintsho.
Kambe kuyini okungaba kubangela ukuthi ibandla le-CCC lindlondlobale kungela budlwangudlwangu?
Kumele kube lo nguye okhokhelayo labasekeli bakhe kumbe umlilo. Don't mean ukuthi ama vice president ebe yi two, just one straight vice president. That is what is known in Zimbabwe.
Ingcweti kwezempilakahle zikhala ngokuqonga kwenani labesifazane abatholakala belesigciwane lengculaza ele-HIV AIDS emaphandleni.
Uyathola umuntu ongumama esesimeni esinzima okokuthi akakwanisi ukuthi azimele yena adefende i-health yakhe kumbe anegotiate for safer practices ngenxa yokuthi yikho lapha athembele khona, yikho lapha aphila.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inani labalandeli bebandla le-CCC abathi amalunga edale lephalamende awebandla leli kumele akhalale asuke kuleli dale liyaliqonga. Lokhu kulandela ukuxotshwa kwamalunga aleli bandla awedale lephalamende, Senate lakumakhansili abedlula ikhulu ngozithi nginobhala jikelele waleli bandla umnumzana Sengezo Chabangu. Wayengunobhala jikelele waleli bandla umnumzana Charlton Wende wethule ucwaningo ebuza ukuthi kwenziweni. Iningi lithe kumele amalunga aleli bandla asuke edale lephalamende. Abanye bathi bacunulwe ukuthi le mithethandaba ayincedi lapho amalunga aleli bandla efuna uncedo. Kodwa owake wamela isigaba senkayi edale lephalamende engowe-CCC umnumzana Bednico Bebe utshele iStudio 7 ukuthi akusilo cebo elilungileyo elokuthi amalunga asuke edale.
Bakithi okuqakathekileyo ukuthi abalaleli kumbe ama-supporters kumbe amalunga ama-political parties babekwazi ukuthi i-politics ayisiyo yokukhalala. I-politics ayisiyo yokukhalala ngoba singena ku-politics sifuna utshintsho. Nxa ungakhalala awungeke uyilethe inguquko. Nxa ungaba lenhliziyo encane awungake uwine ku-politics. Nxa ungaba lenhliziyo yokuzwela awungake uwine ku-politics. Njalo futhi izanu siyilande sivele sikwazi ukuthi bayenza yonke into engenza ukuthi bahlale bekukhulumende. So ngaleso sizathu nxa kube lokukhona okuphambanisekileyo ku opposition party kufanele ukuthi abantu bahlale phansi babone ukuthi izigwenxa zingapi bazikorrect. Kodwa bangaze behlule ukuthi bazikorrect izigwenxa zabo bakhanye sebezondelana, sebekhalala, sebetshayana, sebethethisana. Labana esilwesana labo asifuna baphume embusweni abezana bazabe behleka besithi etshwa yikho kade sivele sikulindele. Kuqakathekile ukuthi abantu bengakaze bakhulume elokukhalala, bengakaze bathi asitshiye nini. Kufanele wazi ukuthi nxa usithi sengitshiya lapha ozakwenza okuzakwenza ukuthi izanu iphume embusweni kuyini ngoba ukhalele bhekwa. So kuqakathekile ukuthi sizinuke amakhwapha. Okokugcina kufanele ukuthi abantu bazi ukuthi nxa usiye ephalamenti usiyamela abantu, umela abantu abakuvoteleyo ba-expect ukuthi bezwe ilizwi lakho lizwakala ephalamenti. Hayi ukuthi khona ukuthi nxa usiye ephalamenti ukuthi hayi ngoba sokukhona okwenzakeleyo sesikhalala thina. Kutsho ukuthi ngezinye indlela ungavele wenze khona okuizanu iyahle ibone ukuthi lawa ngamagwala akhalalayo bazaphinda futhi ngo-2028 likhalale. le futhi baphinde futhi ngo 2031 dikhala le futhi kuzaphela phela labo abakhalala bagcine besithi ah kungcono siyijoyine belizani ngabona ngomnye umbono ungabona ukhalalela izani kuyabe kufanana lokuthi uyivotele so kuyingozi ukuthi abantu bathi bona bazakhalala abantu kabangakhalali kabalwise njengalokho abavele bakuqalisa besazi ukuthi izani iphathi enjani
kodwa abale ngondo nale bathi bona akuncedi ukuthi baphathise ibandla lezani PF ngokuya edale ngoba babona ngani ukuya edale kwamalunga awe-CCC kufana lokuphathisa ibandla lezani PF uthini wena ngalokho
ngabe sithi bona akuncedi okuncedayo yikuphi phela ungathi lokhu kakuncedi kufanele ukuthi hayi lokhu kakuncedi kasizameni lokho ngokuqala lokho okwesibili nxa usithi wena hayi asifuni ukuphathisa amalunga ezanu kabenza abakufunayo but sithe siya kuma-election ngo-2023 sathola ama-seats angu-73 wona lawa siwathulileyo angapha kansi kwenano elidingakalayo ukuthi izanu ingabi nesimple majority so sivele sahamba sibalutshwana so ngokufananayo mina kangiboni ukuthi kona abantu bangathi kakuncedi kuvele kungancedi in the first place yindaba sikwenza lapha phela sesempini and impileni yokuthi sikhiphe izanu embusweni nxa singahamba sizonda sikhalala mbona ngani akusoze kusincede thina wangkhona so nezinye indlela ke nxa usuthi kakuncedi kuthi kuthi wena uncedisa izani ukuthi kweyabo isayidi kube kuhle kufanele silwe kufanele sizimisele kufanele sazi ukuthi izani sivele sayiqala sivele sisazi ukuthi yiphathi enjani
lo ke ngumnumzana Bednico Bebe owake wamela isigaba senkayi edale lephalamende engowebandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo Kunjalo nje ukuxotshwa kwamalunga ibandla le-CCC edale okwenziwa ngumnumzana Sengezo Chabangu sokudale umbuzo othi kambe ibandla leli alilabo ukhokheli obuqotho na phansi kohlelo olwasungulwa umkhokheli waleli bandla olokusebenza nsitha ukuthiwa i-strategic ambiguity ngesilungu akulabo ukhokheli obazakalayo ngoba esithi lokhu kuvimba ukungena kwempehla ebandleni Kodwa abanye bathi lokhu yikho osekudale ingqabanqoza ebangelwe ngumnumzana Chabangu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lohalwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla njalo ohlaziya ezombusazwe.
Ya ukukhona lapho ukuqhakathekileyo sokutholayo phansi ezakhamizini kumbe ebantwini nje bathi bona abantu sebekhathele. Ngenxa yokuthi bangawina kuyafanana lokuthi babawinanga konke khona lokho kuwephule imimoya yabantu spirit sabantu political kodwa bakhombela kakhulu umkhokheli wabo ukuze ebe umkhokheli ohlangana labantu ama-decision esuka ebantwini blaming kakhulu i-constitution eyaqalela ukuhanjiswa e-parliament ikhanjiswa ngulo abamthi kaso wabo uChabangu bona bathi sebehambisa i-constitution basebe ku-defensive side so ngalokho ke ngibona ngazani i-democracy esayilwelayo thina abanye le i-democracy engaphambi kwe-democracy yedlulisa amalawulo ukuthi umuntu engasiyo wokomkandla kumbe engasiyo kwencube evuke etshayi umthetho isicathulo egumeni ethi mina yimizibulo lalapha kuyinqwala kodwa ke abantu bathi bona hhayi sebekhathele lokhu sebedinga ukuthi bethole inkokheli ezizwayo ibandla sibile eliqondileyo ngabona lokhu kuzaba yinto ezahlukuluza kakhulu ku-CCC
manje ngokubona kwakho ibandla le-CCC kumele lenzeni ukuze lingabi lodubo olufanayo
esilungwini bathi bona once beaten twice shy kodwa ke kabafundanga kakhulu laba bantu bafundile esikolo kodwa ke politically basilelele ngoba uMonsoro wabaqedela bonke abantu wazowathatha le mali yephalamende mentele ngalangitsho lomuntu oseparliament uMonsoro wathatha nama office babaleka bawachiya ama office sethathelwa umuntu nje wethu uMonsoro kathesi lo la ubona umgogodla okhona lapha ukuthi nantu yanuthuli nje vele ligcike wangena uChabangu uChabangu kathesi uzabathathela yona iphathi ngokwayo ephinde thathe wonke ama asitsilana uyabe lokho esenza ama recall ethe umuntu lo ngase yolilunga lethu eli ama recall lo muntu lo ngase yolunga lethu kungela le hearing disciplinary hearing ube phonga ukhupha nje abantu so ngendlela yokuthi uChamisa wazenza yena umuntu ongu receptionist wazenza yena u secretary wazenza u organizer wazenza u treasury wazenza u president wazenza u vice president umuntu oyi one ama candidates wazikhethela abantu bakhe labantu bona labi committee la leyinyanga ayibona eyayithiwa khona ihambisi iyabuza ezakhamizini politically uyabuza umuntu ezakhamizini lina umuntu wena lilaye lingakwazi ukuthi khona uyisimabathi so ukuze lokhu kungaphindi kwenzakale ku-triple C kumbe any other political party in the country ibandla kuthiwa libandla engasiyo movement liyana kuthiwa khona it's an independent movement kumele kube lo nguye okhokhelayo labasekeli bakhe kumbe nxa sithi abasekeli bakhe I don't mean ukuthi ama vice president ebe yi two just one straight vice president kubuye usecretary general sokubuye chairman kusehla kusiya khona ngale kusiya phansi lobo organizing secretary that is what is known in Zimbabwe lokho kuthiwa khona kulama cluster ukuthi khona laba ngo secretary balokhu laba akusebenzi lutho eZimbabwe
Alo ke ngumnumzana Max Mkandla ohlaziye zombusazwe njalo walwa impi yenkululeko. Ingcwethi kwezempilakahle zikhala ngokuqonga kwenani labesifazane abatholakala belegciwane lengculaza ele-HIV emaphandleni. Imbangela yalokhu zithi ikusilela kwemfundiso yamalungelo kwezocansi ubumpofu kanye lokuncindezelwa kwabesifazana nje ikakhulu kulabo abangawaqondisisi amalungelo abo labaphila ngokuthengisa ucansi uNokuthaba Dlamini usethulela lolu daba kabanzi eseVictoria Falls
Abo gatsha lwezempila kahle bathi kunani labantu abazinkulungwane eziphezulu kwezilichumi lasekhombisa 17,300 abahlolwa batholakala belegciwane lengculaza ngomnyaka ophelileyo abazinkulungwane ezilichumi 10,000 babo ngabesifazane abasakhulayo ekhuluma embuthanweni oWorld AIDS Day ngeviki edluleyo umkamangameli welizwe unkosikazi Auxilia Mnangagwa uveze ukukhathazeka kakhulu ngalimpumela ethi abesifazane isikhathi esiningi ndezelwa ngabesilisa phansi komkhuba omubi oqhubeka usidla ubhedu wokuhlukunyezwa kwabo ezimolini owe gender based violence
We don't like that anymore. You cannot do that and you don't want to use protection as well.
Liqhubeka liletha lesilo emakhaya. Ngakho omama balamuhla bathi kwanele. Njalo phezulu kwalokho alifuni kuvikela. Lithi sisinde kanjani? Sikhusele kanjani usapho? Ngoba lesisilo siyabulala.
Unkosikazi Sithandekile Mlawuzi okumsebenzi yemfundiso yokuvimba ukuthelelwana lula kwegcikwane le-HIV esabelweni seMathebeleland North ekunhlanganiso ezimeleyo. eZimbabwe National Network of People Living with HIV uthi lokhu kubangelwa yobufitshane bengalo kwabesifazane kanye lokungazi amalungelo abo mayelana ngezocansi
babehlukunyezwa ngendlela yokuthi akala ndlela yokuzikhethela kumba khulume ngama rights akhe yena lalokho akufunayo uyathola umuntu ongumama esesinene esinzima okokuthi akakwanisi ukuthi azimele yena a defend i-health yakhe kumbe a negotiate for safe practices ngenxa yokuthi yikho lapha thembele khona yikho lapha aphila khona yikho lapha aphiwa khona imali
ukwehlisa lokhu njengenhlanganiso bathi sebesungule inhlelo zokufundisa abesifazane ngamalungelo abo kanye labangakwenza ukuzivikela kulo mkhuhlane
esizama ukukwenza ukuthi sincedise omama kakhulu ngokubafundisa ngendlela lapho abangazimela khona even umuntu noma ekurelationship ukuthi uthola umkakhe engafuni ukuthi asebenze siyazama ukuthi sibafundise kumbe sibalinke labantu abangabancedisa ukuthi benze imihlelo abangazenza behlezi ngekhaya benze imisebenzi yezandla ethiyathiyeneyo
Phezu kwalokho, umqondisi wohlangothi lwe-National AIDS Council esabelweni lesi uMnumzana Dingane Ncube uthi uhlangothi lwakhe lulenhlelo zokunquma elizweni lonke befundisa abantu ngegcikwane leli kanye lokuhlola igazi ezigabeni ezinzima ukufinyelela.
From there sebengathola ukwelatshwa for HIV ukuthi bengene ku-ART program kwi-ART or bethole izixwayiso zokuthi bengaziphilisa njani bengabanjwa ligcikwane le-HIV.
Ngokusho kwenhlanganiso yezempilakahle kaZulu emazweni womhlaba e-United Nations International Children's Emergency Fund eleZimbabwe lilezizalwane ezedlula isigidi esisodwa 1.3 million eziphila le-HIV iningi labo kungabesifazane. Bathi kusasilela njalo ukuthi omama abazitheleyo bavikelwe njalo labesilisa labo bakhuthazwe ukuhlola igazi ngoba abalegcikwane behamba belisabalalisa ngokungena emacansini labesifazane abasakhulayo bengelandle zokuzivikela. Kunje inhlanganiso yezwekazi le-Africa e-International Conference on AIDS and STIs, ICASA, iqhuba umhlangano esigodlweni seHarare kucutshungulwa indlela amazwela angehlisa ngayo inkinga zokuthelelwana kwaleli gcikwane lengculaza, ingulamakhwa kanye lofuba. Besithi iningi labantu kuzwekazi leli lizithola ligula okunye loba okubili kwalokhu. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Siyabonga nokuthaba. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi kulomlisa uthi Notenda Masimba obesemthethwandaba eHarare kulandela ukucilibezela akwenza omunye undoda othiwa nguMakubise athi okuthiwa wamthengisele wathi athengise indlu yakhe ukuze athole isabelo kwinkampani yakhe emba imigodi kodwa kungamanga. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono yenu elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, salibonani. Lami ngibe mfitshane. Abantu bezamkhiyefa abasaba amahlazwa, basaba amanyala. Bawenza amanyala lamahloni lamahloni abalawo abapheli ngokuhlakazilizwe. Yini abathi yenziwa umnyangakho ejajulelwa ngabantu mbani ovotele umnyangakho ebezifaka nje lezibeki yakhe? Abalamahloni abomarabhi labangikhona laba hayi khona mbani ongavotela undofa endwane umnyangakho. Umnyangakho waphela ngundofa kahle kahle, ayifiki endlebeni zakhe. Ma bembulala bembulala, kodwa vele abasi kulimaza aba abantu doti zabantu. Izani PF igcwele igazi, izandla zayo zingcolile, ilizwe lifile liyafake yaphambili ngathi i-America ngayala lokuthi amadola esetshenziswe lapho. Ivele ibalimaze kakhulu kulaqala umnyangakwe lapho. Akulazani PF winde kokulawayo, izani PF ihijekile yazifaka yona ngemgulukudu yabo le. Konke lo tshaba ngangikhona lolobusobutshekileyo ngathi iplastic etshileyo.
Studio 7, nijani? Studio 7, hayi siyaphila, siyaphila. Awu, hey, indaba ezibuhlungu lezi esizizwayo, lezi esingasazi ukuthi ezihamba njani. Kata ama-triple siyasemangaka, asemabili lakhona, sukunekachabango nekachamisa. Awu, sahlupheke eZimbabwe, awu, kodwa nkosi yami. Bona abanikazi be-3PC uchamisa bathini uma sebeyithathelwa ngushabango? Sokumele batshintshe igama njengaku-MDC. Awu, kubuhlungu lokho. Siyabonga.
Ye, salibonani, salibonani Studio 7. Okukhuluma ngu-Selton Dube. Ye, ngikhuluma lami ngilapho eMzantsi Afrika. Into nje ebesithala ngayo kakhulu nje ukuthi nje njengoba singabantwana bezimbabwe nje sihlele silapha egoli le msebenzi yakho ninzima. Into esiyithalela ikakhulu ukuthi nje kulungisilizwe lakithi lapho sikwazi ukuthi siyophila singakithi, singabe silokhu sihlukumezeka lapho ezimba abanye abantu. So ngathi kuyasihlupha kakhulu konke loku. Into esiyifisa nje ukuthi sifisela konke konke ukuthi lizwe kangabi nathi sikwazi ukuyophila sikile. Hayi silokhu siza ngama-foreign apha sele yabona kuyathutha kolotya. So hayi isitele ukuthi amapresident angabe ngakithi sekwazi ukuthi kulungise phela yonke into ihambe kahle. Hhayi ukuthi kuleke izakanje kumankaga into zawuthikeni. So sometimes ngisuka usitasele kakhulu ithina ngapha ngoba nomsebenzi asiyitholi. Hayi siyabonga.
Salibona sakazibethu sasesitudio seven salibingelela. Hhayi noma odethe njengabalwa kodwa azazibala siphele imoya. Silabe siphawula khona ukuze noma ngeke uzokubala. Hhayi sebebezekile ngezifiso zabo inakaka nomntanabo uzenzeko sengezoshabanga lo. Kodwa into afanele iyazi beyiqonde futhi ukuthi noma bethi bathethela bakobulawayo ayikho into abayibusayo lapha, ayikho nje into abayithethe lapha. Kufana ukuthi azegijima boda ngithi phela ma usengezo lo inakaka abantu bani kade angathi ugejima wethethi uwinde uwine kubani uwine kubani ugijima uyiwane. So hayi thina vela siphele imoya singamasisikathame vela siphele imoya okusala hayi bulakadenaso okusala abadliwe okuthi besebenzisa amajaji lani lani lezi nkantolo bethi ngenzapo akusebenzi nix sabe beyazi ukuthi thina phambilini lesisi ekachanisa kodwa kulenye ikuda ikasengezwa jabanga lokhu mbokwangapha basemazandi kumbangapha asiyasikwazi lokho asiyazi vele.
Ngicela limbaleli audio yami abantu bezwe Amazon engwazi. Umakhelwane angaba ngumfazi wakho kusasa umtshela into enye kusasa umtshela into enye kusasa ngisehlukana umbonisa into engisehlukana umbonisa into engisehlukana. Ufanele ukhiphe ibhaji ugoqe ihembe lichayane kuphele. Ngemva kokutshana ziyabona thizo izanu ayisafuni ukukhuluma izanu sifuna ukulwa because sokuzanye ukukhuluma okweminyaka emingaki onkomo bazama ukukhuluma bahambile nami omokhe ngithwankileyo bazama ukuthi bakhulumisane bahambile nami nochamisa uyahamba futhi nami lokhu kuthiwa asikhulumisaneni izimbabwe lokhu ibolile bakithi ngicela ukuthi siphaphame sithokozane liphaphame ukuthi akusafuni ukukhulumisa ukuthi asikhulumisaneni lokho lokhu sokufuna ukudinga enye indlela khathesi osengozothabane labo sebethethe i-NDC already sebeyidingile sikile awu bakithi sincedisani ba nkulunkulu kasincedisa amazimbabwe siphile nathi emhlabeni njengabanye. Yebo
kusebenza ngoba la makhothi akhona wonke high court wathi wathi i-judiciary yakhona GSC vele Supreme Court kwathunjwa konke vele kuyacaca sobala kuyacacaca. That's why kwesinye isikhathi ichamisela ngafuni lokuthi ashengela ngeke into zamakhothi lezi ngoba uyazibona ukuthi there's a favor ezimbabwe avela yini sesikhuluma iqiniso elokuthi ngakuthiwa uNkulunkulu uyavila emhlabeni ngawe uyashuta kula khothi ngendlela zokuthi bona bazibona ngani kuthiwa bafunile kumbe bazibona ngani kuthiwa umthetho bayawazi ngiyabona kodwa kuyakhohlwe ukuthi umuntu uzama ukufisa ilungelo labantu into ezifuna bona balandela umuntu obusayo ukuthi ubashayele umthetho. What is that? What is the use of that? Alilaqiniso alikazifisi libone mina bantu bamakhothi from my high court wakho leyo. You always favor umuntu elungisa izinto njengomuntu wepolitiki wepati akafani nesigebengu umuntu othi uhambe wamotsha emotsha mbe ekhumphe umuntu mbe esenza yabo lina lehlule kuthi bangaka abantu ababulele lapha waye lingakhulu ku-ground kodwa lokho elifavor i-favor zanu-P F ibulala i-triple C i-favor zanu-P F lehlule ukuthi liphume ku-ground and bulala abantu abasezikhundleni kwabo ngabantu elibaziyo mhlo futhi yibo ababulala abantu yo ku-ground but liyafeli ukuthi lilipa space elithi mandisemthethweni lapho asihamba ngomthetho asihambe ngokuthi uyavusa liyabesaba kodwa uNkulunkulu ngingaze bezithatha izigidigidi zemali leso kusemhlabeni la semhlabeni yebo lizozitshela abantu abo kodwa la kusemhlabeni kuyophela.
Studio 7 bantu be-triple C yekelanini ukube lokhu lisiya emakhothi lisiyaphikisana labosengezochabango ngoba into eyenziwa ngusengezochabango uyenza ekwazi ukuthi khona ule backup yekhothi lezano ayikho into elizayiwina ekhothi angazi ukuthi alikunaze leli yini ngoba usese MDC futhi kwayenzakala into efanayo lalingawini lutho ekhodi ngoba omozora labo babevele besebenza lekhodi okwamanje mina ngazi ukuthi ekhodi liyafunani ngoba kuyacaca nje ukuthi khona enkantolo zicaptured akulandeliza iwina lina into nje lingayenza ngabe ngiyini ngabe nje tonke kakhulukazi uma kuyikuthi uchamisa uyenelisa ukuthi ibandla lakhe uyakwazi ukulikontrola lonke nje ngabe liyaphuma ephalamende liyekele ukugijima lisiyagibela izimoto ezintsha liphume lonke ephalamende lingabi khona ephalamende liqeda lapho liphume elizweni liyecabanga katsha ngicabanga ukuthi yikho kungalincedisa ngoba lokhu ukuthi lina lithi lizabe ligijima lezinkantolo lithi khona amavoti ngicabanga ukuthi abantu basezimbabwe ngabe ukuvota bagcina kuwona lo mnyaka bengaphindi futhi bevote ngoba ukuvota akulethi lutho akulethi inguquko umuntu engawina iyabuya futhi izano labochaba ngobemchoche ngalokho nje ngicabanga ukuthi ngabe lonke liyaphuma ephalamende ngoba lingabheka umbuso esibhekane lawo lapho yilobi zokuthiwa yijuda yiwo umbuso esibhekane lawo lo oyindawo ezabobo-Iraqi le zabobo-Irani yiwo umbuso esibhekane lawo kuthiwa yijuda kumba abantu abakunazelelini khonokho.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Siyacela balaleli lingathuki kumbe ukukhuluma okungayisikho esingakufaka emoyeni. Siyabonga. Kwezemelika, abebandla lama-Republicans baqhubeka besithi indodana kamongameli Joe Biden uHunter kumele acutshungulwe lanxa esetholakale elamacala ambalwa. UBiden utholakale elamacala aphathelane lokungabhadali imithelo ye-tax ayithoba munwe munye ngempelasonto. Ulamanye njalo amacala awetheswayo agoqela elokuthenga umbhobho yena esazakala ukuthi usebenzisa izidakamizwa. Abebandla lama-Republicans badinga indlela abangabambanisa ngawo amacala kaHunter Biden lomongameli Joe Biden. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olandela izombusazo welemelika umnumzana Mkhululi Ndabambi.
Yena uHunter sibili waphambanisa wonke ama-drugs lanayo ayewayenza ebonakale lamankazana besenzana emahoteleni bezikholisela enqunu njani njani hhayi lokhana akuzange that didn't have a good look kodwa siyazi ukuthi abantu bama-drugs abantu vele i-America vele uyazi ukuthi ama-drugs ngomunye umkhuhlane wayo uClinton nanyana umfowabo vele ama-drugs ngapha afana le-AIDS kithi akula family engathintwanga ngawo. So lokhu okukaHunter umfana kumbe wayethunyweni kumbe wayesenzani sizabona ukuba kuyagcina sekwenzakaleni futhi ngama-charges la matsha kodwa ama-charges la hhayi lokhu ekuyiwona lawana lokhu kuyinto yinye bazama ukuthi bethole lapho kungani ama-Republican afuna ukuthola into into engani i-strong lapha abazambopha ayivalelwa khona njengoba noTrump laye bemgijimisa bona vele bafuna uBiden ayikhona umntwana sebesithi sebefuna ukuthi besebenzise umntwana kodwa yena la uTrump abantu bakhe namba kumabhizinisi wakhe kuma-signature bagcwele.
Manje nxa ukhangele wena ubona ngani kuyimfanelo na ukuthi uJoe Biden njengomongameli etheswe amacala endodana yakhe uHunter esibona kuzama ukwenziwa ngama-Republican Republicans ukubona njani
ukumethe sicala bengazama kodwa icala kasilo lakhe icala ngelomntanakhe. Remember ukuthi ama 9 charges lawa ngamacha yilana ama charges which they reached a plea agreement kodwa abantu baka Trump bayala bathi bona hayi indaba bemfave even labo Republican prosecutor bathi ukuthi hayi lokho ngokwizinto kwe plea agreement. Mina mboni ngani ama charges lawa bafaka khathesi amboni ukuthi azakuya ngapi uBiden engaze wine bazakubisela kono kana ukuthi hayi lapha kwaba le plea agreement even la you special prosecutor nalwa uzathe same charge lesele siye court i sentence ama guidelines akhona there still ikhonokana okokuqala ukuthi apiwe I plea agreement. So no, these charges are not new. Ikuthi labana ba complaina kakhulu besithi ngenxa ukuthi umntaka president bamfeva basebenzi ngenxa ukuthi u Trump enabantu bakhe angithi ngale New York ukuthi aba defrauda u Letitia James ubathwala senzini. So u Hunter like kade bemfaka I pressure kade befuna ukuthi bethi imali ayizithola ngapi wayezinikuyise kodwa khona kungasile uqiniso sebembizile ukhomalwana u head of investigation ku Congress hayi usebabizile bafika bamiya ngisa khona ngale befike bethi hayi lokho kutshoyo kayisiko kaningi nothi kawathi so noyicala lika Hunter kuzwa kuya ngokuthi uyise uyawina yini mina ngibona ingani icala leli abamethesa lona benzela khona ukuthi nginqathe ama Republican aseba ngumsindo.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama ngu Chris Gandhi.